ngitshela ukuthi unemali kodwa mina ngizange ngikuthande ngalokho akuthanda ngenhliziyo yami ungangithengela umhlaba wonke umuthando lungasekho ngoba inhliziyo yami iyalamba ayidliswa imali ngiphe isikhathi sakho ngiphe uthando lwami
Inhliziyo